ngithabile kakhulu ukuthi uDokotela bamkhiphile kukharikhulam yakhe ahambe layo kambe nakuzwa ngapha ukuthi umntwana oku-O-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10 ngikusani khona lokho lathi abazali ukusithwabisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi zama-new curriculum alalawa umntwana abasamali ngobana besenza ama-curriculum futhi bekubenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi bakhe behamba beseyangena ama-ofisini lezindlini bebodwa kubafaka ku-risk yokuba-abused
uphumisa sobala ukuthi umnankagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokotela lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo usuku wabo wananzelela ukuthi hayi ube possessive wabe sezicorrecta.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokotela akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo bafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala sesivele sikhona sasesijayele imfundiso yakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokotela ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye i-curriculum vele ibani iyancindezela kakhulu abantu ilungele zethu ngenxa yokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi somthi wayeselekilasini mfushane ikakhulukazi ngakhayela izikolo ezithize siyawothi sekula bantu abangene emini kulaodangene ekuseni abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya kuzomshaya o-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane and uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mmedayo ngoba umzali yabevele ediniwethu abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabethu enqume ethengisa amatamatisi senzani so khonokho abantwana abaningi yabahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntana kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi a-research umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthona idatha kanilayo ukuthi nami nginenzi umsebenzi so yethu mhla abantwana laba abasayele emuva nxa sesikhangele ngelingelezomfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi woniyaswela woniyathola so i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokuncindezela okuthile and kulezindawo ukuthiyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoselela bakakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi navy ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu ephana ngangikubhayele khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana ebesisa ukuthi uma engashiye abhalanga isikolo uba senkingeni.